eZimbabwe lilokhu lingemukelwa ngamanye amazwe okwenza amathuba okweboleka imali abe malutshwana. EleChina ilo lodwa ilizwe elikhanya eZimbabwe lingadanela khona. Kodwa maningi amazwe asezithole esenkingeni ngemva kwekwehluleka ukubhadala izikwelede zeChina. Njengesibonelo, eZambia kubikwa lilakho ukuthathelwa igceke lendizamtshina ngenxa yesikwelede sakweleChina. Omela isigaba seBinga South edalele iParliamente umnumzana Prince Dube Kosibanda webandla leMDC uthi izivumelwano zeChina zifana lengoma emnandi ekhala ingasoze ikusuthise ngalutho.
Amadili aweZimbabwe leChina lapha into eyenzakalayo kande ukuthi okwakuqala indlela abuya ngawo, indlela akhulunywa ngawo, akhulunywa ngawo angani yinto emnandi ongazake kubonakala, angani siphiwa mahara. Bese kuswelakala isikhathi sokuthi abantu becubungule-ke lawo madili ukuthi kanti vele isiphetho sawo yikuyini, thina siphuma lani, amaChina ehamba lani. So ngenxa yalokho-ke le corruption etholakala phakathina kukahulumende kwenza ukuthi amadili ana nxa ebuya engasayisebenza lapho kufuze kusetshenzwe khona. Mbona ngani isiphetho ukuthi njengelizwe sizakhahla.
Olwela ilungelo lezisebenzi umnumzana George Ngiwane owake wakhokhela inhlanganiso yeZCTU uthi uhulumende kumele azise uZulu imininingwane yezivumelwano azenza leChina.
Into ekhona ukuthi abantu kumele bafunde, asazi ukuthi indaba esithathwa njengebathatha njengezula thina ngathi asiwa abantu abaziyo abazilutho angani vele siyizinto amadeus anje. So nxa kuyizinto zabantu umuntu uyahlala phansi labanye asithi kumbe nxa isithu zabo eChina tibe kwazi ukuthi kumbe i-cabinet decision yakhatha lokho ama-members of parliament are involved nabantu nje sibe kwazi ukuthi hayi siwa nxa kusenziwa lokhu lathi siyakwazi.
Osekumangalise abanye ngezivumelwano zeChina ikuthi kade kwakhulunywa ngazo kusukela ngensuku zikamongameli Mugabe kodwa kungabi lalutho oluphumayo. Omela isigaba sebulima West edalele iParliamente engowezanu PF umnumzana Dingumuzi Phuthi uthi kathesi kulomehluko ngoba umongameli Mnangagwa ezaphuma lezivumelwano ezilezithelo.
Usacabanga ukuthi ubaba uMnangagwa ngabe 2005 wako waba nguMinister of Rural and Social Amenities. Yiko kwaqala khona ukubonakala inhlelo ezinjengabo-RIA, Rural Electrification Program. Le nhlelo zokubona ukuxhaswa kumbe ukuthuthukiswa kwendawo zezinduna. Ngoba ngumuntu lwana othi angakhangela lapha yakhona uhle angadingi ukuthi indlela izaba njani. Yini yabe isebenza kumbe ihamba ikhangele lapho kumele afike khona. Ngakho-ke sikhangelele ukuthi amadili wona la lama-China azafezeka ngoba sokunguye. Njalo kasikukhangeleni ukuthi ama-China ayevele kade evumile ukuthi hayi amadili silawo sibili sesingayenza kodwa asizoze silobelane phansi siqedisise wonke ama-contract ngoba akula lizwe elingasayinelwa ngumuntu oyabe sele 94-95 years. Yikho-ke ama-China labo njengamanye amazwe amaningi babekhangele i-transition utshintsho ukusuka kwenye i-administration kungena eyinye bengakhangelelanga kakhulu ukuthi kambe kungangena iphathi.
Kodwa umnumzana Sibanda uthi ukungaphumeli egcekeni okwenziwa ekulotshweni kwezivumelwano zeZimbabwe leChina kuyasolisa.
Okwenzakalayo ukuthi kuyahamba okwizinto kwakhona kuyesayinwa khona ngale ukuthi sokusayiniwe ukuthula kwakho asikwazi ukuthi kutsho ukuthi imali yabo ibuyile yayekele ukuqonda lapho ekho ekufuza ukuthi yekhona kumbe njalo kagcina engasabuyanga ngenxa yesizathu esinye kumbe esinye. So-ke yilo udubo esilalo ukuthi sibe kwazi ukuthi amadili wona lawa kanti vele angaphi ngoba thina singezwa abantu bekhuluma ngedili into esiyabe sesikhangelela njengelizwe kuvulwa kwamafektari kuba khona kwemisebenzi yikwehla kwentengo yezinto kuphakama komkhonomi nxa lokho konke ongasabanga khona kina sesicabangele ukuthi hayi imali zethu zingabe ziye kwenye indawo ngoba sesikujwayele phela ukuthi thina sibhadaliswa izikwelede eziyabe zathathwa ngabanye mbonakane ze-Reserve Bank uyazikhumbula lapho kwaphoke kuthiwa khona sokungumthetho wonke umuntu ohlawula i-tax kabe ebhadala izikwelede lezi kodwa kusaziwa ukuthi wathatha ama-combine harvest, wathatha ama-tract, wathatha impompi ezavela endaweni ezithiyeneyo ngubani lo sibani lawo bantu bephila kodwa bese kuthiwa khona ilizwe lonke kalibhadale. So yikho esingani siyakwesaba ukuthi amadilona lawa angabe siyezikhwameni zabanye abantu kodwa sokuthiwa khona ilizwe lonke kalibhadale.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika ukuthi izivumelwano zeZimbabwe leChina azila nkinga ngoba konke okufuna kwenziwa ngemali yezikweleti lezi kuzazibhadala kodwa.